colonel member yakadiclare kuti yaemergency.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Umlamukela ngijabulo ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 8 kuzibandlela 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje kusungulwa umnyaka omutsha wokuthetha amacala kwele Zimbabwe. Amabandla aphikisayo asiqalile ukukhankasela ukhetho oluzayo. Le bandla lezanu-PF lithi selikhankasela ukhetho lwama-by-elections ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Okokela ezemithetho ndaba eZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi omantshi labanye bathetha kahle amacala. UMalaba ukhulume amazwi la namhla eHarare ngesikhathi kuphawulwa okuza kwenzakala emithetho ndaba lonyaka. Uphinde wasola kakhulu ukwethuselwa kwabatshutshisi athe kwenziwe ngabanye abantu kwele Zimbabwe. Kodwa abaphikisayo bathi uMalaba uyazikhulumela nje ngoba imithetho ndaba isisezandleni zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF. Unkosikazi Fatsai Mahere okudalela ePhalamende laphambele khona ibandla le-CCC uthi ulethemba lokuthi akuza kulandelwa imithetho sonke isikhathi eZimbabwe njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Ngqobani Sithole, igqeda elisebenza kobulawayo njalo elwela ilungelo loluntu.
Kulento ezimbili eziyabe zenzakala khonapho. Into yokuqala nje ukuthi utshele ilizwe ukuthi i-judicial ibambe njani ama-cases akade enawo umnyaka wona lowo kade ukhona the previous year. Njalo i-expecta ukuthi ama-cases iwabambe njani yiyo yona le okuyabe kuvulwa ngayo. Isitsho lokuthi ama-cases atholakeleyo ngomnyaka wona lo odlulileyo kade mangaki acompleted mangaki ama cases of concern akade khona yilawa lokuthi last year akhwele ngenani elingaki for that particular year. So it's just a summary of what would have taken place ngomnyaka odlulileyo of what is expected to be done ngomnyaka wona lo uyakuvulwa.
Ngesizwile uChief Justice Malaba sithi bayenze kuhle ngomnyaka ophelileyo. Uyabe sijoni khonapho nxa sisho njalo.
Sithi ukuthi ama-cases akade etholakele for the previous year amaningi abanjwe ngendlela enjani. Meaning to say completed cases in the previous year areportiweyo mangaki. So nxa sithi yenze kuhle yazo sithi ukuthi ama-cases amaningi they've been covered. This particular year uJanuwari nalo oqalisileyo kuthiwe kuba kuzakuba the command appeals. So into ezayenzakalayo ukuthi uJanuwari nalowo usekupheleni kwakhe ama-appeals wonke that have been available have been set down and azaziwa kuwona lowo mnyaka.
Kushoni khonokho?
Lama-appeals amaningi usually vele into eyenzakalayo ukuthi ama-appeals athatha isikhathi ukuthi abe head. So this time around bathi wona hhayi kade sizawasetha down ama-cases wonke ona-appeal and they have to be head.
Wena ungathi-ke nxa usukhangela emthethwandaba ubona ngizana kophuma kakhulu into ebukekayo kumbe kukhona kokuxega?
Well, into evele ingane yethu say ukuthi the number of cases asethiwa khona yongane yethu there's something wrong with our situation, our society. Why ama-cases amaningi asethiwa khona? Why ama-murder cases asethiwa amaningi? Why ama-divorce cases asethiwa amaningi? Ngoba vele as we speak right now ikhoso kugcwele and that is a cause for concern.
Endakulanto phela into abantu abangayenza ukuvimba konoko.
Well, kufuze sikukhangele ukuthi what is it that is triggering economy to be violent? What is it that is triggering ama-divorces abe maningi? There's something that can be done. Something is not right with our economy. Something is not right ngeZimbabwe yethu nanesikiyo. Kukhona sokukhona. Why ama-cases asegcwala nje awe-violence and ama-divorces?
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole igqweda elilwela ilungelo likaZulu weqoqa le Studio 7 ekobulawayo. Izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi ilizwe likhangelela lodubo lomkhuhlane wesihudo i-cholera. Umnumzana Taungana Ndoro uthi basahlolisisa ukuba kuza kwenzakalani ezikolo njengoba zivulwa kusasa. Umphathi Ntambo wogatsha lolu umnumzana Torerai Moyo watshela iStudio 7 ngeviki edluleyo ukuthi basebenzela ndawonye labaphathi Ntambo bezikolo ukuze abantwana bavikelekeleke emkhuhlaneni wekholera. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Themba Kuye Moyo wenhlanganiso emela ababalisi i-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe.
Silezikhalazo eziningi kakhulu, kodwa isikhalazo esiqakathekileyo sakuqala liholo lababalisi. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 eyaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi, izisebenzi ziyabe zihamba zingela lutho emakhaya. Ngakho thina njenge-athuzi sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela $1,260.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselele ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo. Kodwa-ke sithi-ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini, njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-assembly kumbe bayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini, kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelelwe lokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo uzayifaka ngoJanuwari. Lokhu kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayisebenze. Okunye kusenza sikhale kanje, sikhangele ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje, kudingakala imali ze-fees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane we-cholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka komkhuhlane wesihudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu, ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakileyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, kalandaba labazali, kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona abantwana lababalisi bona. Ngoba ukumemetheka kwemkhuhlane wesihudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzahoqisa kancane ukuvulwa kwezikolo, azaze abe lohlelo aselulungisile ukuthi abantwana nxa besiya ezikolo lababalisi esikolo bavikelekile.
Umnumzana Themba Kuye Moyo usebenza kunhlanganiso emela ababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Weqoqa ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Joseph Komazana wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyavulwa kusasa ama-borders abafunda school bahambile esikeni. So abazali kanzima kuzikolo zazivula, kodwa ikakhulu xa kunguJanuwari sikhangela laba abayekube kumafungwane abaqalise kuya kumasekondari, kulapho kuthesa khona abazali nabo-grade one, lapho qala ukudwane kulapho aisa abazali, ngoba babekhona begalisa ukubhadala ama-school fees. Abantu bayakhala si ngoba initially ama-fees ayendiwe, izikolo zivalwa sekutshintshile kungamanye amazwe. Emadorobheni lapha imisebenzi ayikho, akulamtani umnotho izona ngakahle. So khonokhu yikho kwenza ukuthi abantu abadala, abantu abazali abanabantwana abayizikolo ithwala nzima kakhulu nanxa abanye bezama ukuziphilisa bengama-vendors lapho nalapho abathengisa bangikhona abalamali.
Sibone kulodubo lwekholera laphana endaweni eziningi eZimbabwe, kanti njalo kulodubo lokuswelakala kwamanzi ikakhulu koBulawayo, lokhu akunyenge kufake abantwana engozini na?
Amanzi lodubo lukhuluma ngalo liyingozi kakhulu emphakathini wonke, singasabala abantwana besikolo amanzi koBulawayo. Amanzi vele ikawakho.
Umnumzana Joseph Komazana ngwenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, wexoxa ecingweni lutabo kancube weStudio 7. Isiqalile imikhankaso yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende kanye lamakhansila ngumnumzana Sengezo Jabangu we-CCC. Ake sizwe umnumzana Kalipani Pugeni osebenza loJabangu ekhuluma ngodaba lolu.
Ngempela iqalile icampaign i-weekend naledlulileyo, ilontshiwe icampaign yephelandaba Chabalala, ilontshwe laphana emagrosa eChabalala. Ube khona unobhala, ube khona le leadership yakhe yonke nje, akhulukazi leadership ya ebest ngapha koBulawayo, ayibe bekhona bekugcwele abantu. Ngizokuthumela ama videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini, iboniswe umuntu oyi-1. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-1. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukubisela uphezu kohlelo lokubisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu, yiyo icampaign esiyiranayo kwenzela ukuthi abantu ma bebuya back ngemva kokuthi sokuwiniwe njengoba sikhangelela ukuwina, babuye back babakhumbuze njalo ukuthi liyakhumbula that day last tempisa A, B, C, D.
Singathi ke baba Pugeni unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo icampaign eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavothele iqembu ngenxa yalokho elikumeleyo, hhayi ukuthi likhokhelwa mbani, hhayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo ke umkhankaso aphezu kwawo, ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ubukhokheli buyahamba, kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi liqembu labantu, limele abantu ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Kalipani Pugeni osebenza lo mnumzana Sengezo Jabangu webandla le-CCC. Sixoxe njalo lo mnumzana Belief Gawule webandla le-ZANU-PF.
Sithina nje zephathi iZANU-PF ukuthi kulotshabangu kumbe kulobani, thina sikudingi thina, kodwa ukulwa kwabo nxa kusiphathisa ukuthi thina bethi bedilika thina siya phambili. Hayi, kuyabongeka kakhulu ukuthi ngoba into yabo yena leyi ivele iyabe itshengisa ukuthi ivele ayimanga yaqonda le confusion yakhona, ithi ukuba yikho kwabo equals to confusion. I-confusion izalele khonaphana. Ngawoke kambe abantu bona abanjengalaba nxa ungabanika ilizwi ukuthi kabalibuse, kambe kuyini okungaphuma? Yiko kukhona ke khonoko. So kade sinxa ukuthi confusion yabo izala ukuthi thina sibe lempumela engcono, to our advantage, kutsho ukuthi kuhle kakhulu. Siyakubongela khonoko, siyayibonga iNkosi.
Kuyini elikukhangeleleyo kukhetho lolu baba Gawule?
Thina kwakade sikhangele phambili, sikhangele ukuthi ama-constituencies anala esilahlekile siwathole ngobuningi bawo. Yiko sikukhangeleleyo, akubuyelwe emuva, phambili kuyayiwa. Yiko kuphela esingakho. Ngawe abantu ngase kufikile isikhathi sokuthi babone ukuthi iqiniso yileli, sebebonile njalo le confusion ekhona ukuthi badlalise isikhathi sabo beinvesta entweni engela kusasa. So it's high time bamele bekhangele abantu. Yiko sikuphethele lokunxa siya kibo abantu, sibabonise ukuthi bafunde ukwehlukanisa. Njalo sithi ukuthi abakwenzayo bamele bananzelele ukuthi babe lahlekile, kodwa kathesi sokumele babone ukuthi bayenza into eqondileyo, bayenza ama corrections ngokuqhakathekileyo konokugibe.
Lo ngumnumzana Belief Gawule webandla lezana PFS xoxa laye ekobulawayo. Siyangangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele okunye okuvela kwamanye amazwe. Ele Israel lokhu lihlasela ngamandla eGaza, usukubulewa abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili, 22,000. Wezempilakahle, izakhamizi zesigabeni senkayi zikhala ngokusweleka kwabongi ezibhedlela kanye lokuqonga kwentengo yemithi, besithi iningi livame ukubuyela ekhaya besebuhlungwini, kubika uNokuthaba Dlamini.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele esibhedlela esikhulu seNkayi District Hospital, lapho omunye wabongi oveze ukuba selilide ibanga kungelamelaphi wamazinyo, njalo lemichina eminingi kayisebenzi. Ukuze ababulawa ngamazinyo leminye imikhuhlane efana labomvukuzane belatshwe, kufuze bebambe umango othatha amahola phose alichumi besiya kobulawayo. Unkosikazi Agnes Sibanda uthi kwesinye isikhathi baze bewela ekhwekhwe bedinga impilo.
Ufika ngikhona ngale sibhedlela ufica ukuthi kwesinye isikhathi kuthi X-ray ayisebenzi, kuthiwe lokhu kakukho, imitshina eminingi kayikho, ubusurife ukuthi udlulela empilo. Empilo kumele ngihambe ngemali, imali kangilayo, angidlami, angilakudla. Ngicina mbuya nzehawulele ekhaya, kube kathi njengesibhedlela thina esilaso la sikhulu sibili, sifanele ukuthi sibe lama specialist akho konke.
Obona ngezempila kahle enkayi obizwa ngesilungu ngokuthi village health worker, unkosikazi Pauline Sibanda uthi sokuyiminyaka eminingi bengekho esibhedlela lesi abakhipha amazinyo.
Sokulesikhathi eside siminyaka esiminingi bengekho. Ukhanya babe ekuqaleni babesathi kusalungiswa, kumele kuqale kulungiswe irumu yakhona lapho kumele bakhiphele khona. Kodwa okwakhathesi-ke kutho ukuthi asikabambika kahle ukuthi-ke osokubambile ukuthi abe khona okhiphayo ubangelwa kuyini, ngoba sebesala ngokuthi bakurifele kobulawayo.
Unkosikazi Sibanda uthi olunye njalo uhlupho yokusweleka kwama-ambulensi.
Bathi ngaphuma lama patients ihambe, uthe ngxa kwesinye isikhathi kutholakale inye futhi i-ambulance ukuthi ibiye ilandele leyana, kubazima ngoba babe sebesele inye ezabe imgijimisiza ngapha emakhaya. Kodwa vele kulohlupho kwesinye isikhathi enxa uzobe ekhaliswa kuthiwa i-fuel kayikho.
Omunye njalo u-village health worker unkosikazi Rachel Mholi uthi iningi lithathela ngezinyawo kumbe obabhemi bedinga usizo qede beluswele.
Silaba zithweleyo esibhedlela saseNkayi laphayana. Ngabantwana abancane kakhulu abafanele ukuthi abanakuthiwa basezikolo. Nxa sokufika ukuthi kwesinye isikhathi bekulebha sebehelelwa, kuyenzakala ukuthi umhelo ube mkhulu wedlulelwe. Ngokuswelakala futhi kwenhlanhla kulama-ambulance kuba sokusiba nzima, impilo zabo ziyaswelakala khonaphana, ngoba isikhathi kuyabe kungalama-operation, kuyabe kungalamagetsi, kungalani, imota athi imthathe kumbe ayembuma or ayempilo hospital kuyabe kungalazimota.
Imizamo yokuxhumana lo dokotela ongumqondisi wesabelo seMathebeleleni North, udokotela Admire Kurethu, yehlule ngoba ebengaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo weStudio 7. Echasisa kabanzi ngalokhu, umkhokheli wabongi umnumzana Innocent Dongo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association uthi inhlupho lezi zivamile kuzibhedlela zikahulumende eziningi ngesizathu sokuwa komnotho kanye lemali ephansi ephiwa ugatsha lwezempilo.
The issue of competitive salary, it has to be addressed. The issue of the working environment, it has to be addressed so that our nurses be motivated to remain here in Zimbabwe, to remain at work.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise ukuba isizathu bani esenza kube lenhlupho lezi. Lokhu kuguqela ukuhluza iholo labongi eliphansi, indawo abasebenzela kizo labakusebenzisayo, ukuze laba baqhubeke besebenzela kuleli, hayi ukuyadinga idlelo kwamanye amazwe.
Udongo uthi isifiso sabo yikuba uhulumende aphe uhlangothi lwezempila kahle isilinganiso semali esilichumi lanhlanu ekhulwini 15% yengcebethu kahulumende ukuze inhlupho lezi zilungiswe. Uthi kunje sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu asebephumile bayasebenza phecheya ikakhulu eBilithane. Ukuqondisa lokhu uthi kuviki ephelileyo ugatsha lwezempila kahle lubamemile ukuzohlafuna ngenhlupho lezi ethi lokhu ngokwakuqala njalo balethemba ngempumela yalingxoxo. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo amabhizinisi asathuthukayo owebulawayo, Informal Sector Working Group, uthi ulungiselela ukukhulumisana lohulumende ngobuzima benyathelo asanda ukulithatha elokuthi abathenga bethengisa impahla ezitholakala kwamanye amazwe kufanele betshengise iphepha leZimbra Tax Certificate andubana beqhube umsebenzi. Umqoqi walumanyano umnumzana Michael Ndweni uthi bazahlangana kusasa kobulawayo laba amabhizimusi amakhulu bathathe izinqumo ezithile ngoba labo bathi bathintekile ngenyathelo likahulumende elizabangela ukuthi iningi lehluleke ukusebenza ukuze lithole inzuzo yokuziphilisa. Asizweni umnumzana Ndiweni echasisa kabanzi ngalolu daba kunxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
So kuthiwe khonana abezitolo abothisayo labathengayo kumele phambilini bafune lelo phetshana elitshengisa ukuthi urejistile ukuba u-tax compliance lokuthi ube le-bank statement etshengisa ukuthi umali yakho efake ebhenki lokuthi ube lembali yebhizinisi lakho lapho waqalela khona. So okwenzakalayo ukuthi abathengayo besiyathengisa abantu abazisebenza abaningi bazayehluleka ukuthi baphile njengoba sikwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi kunje abantu abadlula phose 5 million baphila ngokuthenga lokuthengisa. Kutsho ukuthi-ke abantu abaningi bazathwala nzima masikhangele ezikolo zivulwa kunje ama-school fees landani abantu abasathengisi. Ngikhuluma nje kukhona omunye ongifakele umbiko emine sithi kade siyathenga impahla thizeni balifuna lelo phetshana. Ngiyangakhokela futhi ngeyinye inkampani khonapho kobulawayo kuvike ephelileyo bekhala ngokuthi khonana ukuthengisa kwabo sokwehlile inani lezinto abathengisa lehlile selehlile kakhulu ngoba abantu abaningi abasabuyi. So yindaba ezaphambanisa kakhulu impilo zabantu abaningi abaphilayo ngokuthengisa even amahorisele ngokwawo azayehluleka ukuthi awodise impahla bazagcina bazivukele nje kungala muntu ozithengisayo. And ingozi engaba khona yokuthi ziyagcina ziphuma ngudlu zisiya ku-black market sezithengiswa ngudlu kune sokuphambanisa njalo futhi sokukhulisa-ke i-black budget eyiyo esizama ukuthi sisile layo ukuthi abantu bathengise impahla ezaziwayo bathi formalize their businesses. So yikho esikubonileyo njalo futhi okunye abantu bagcina sebesiya phandle kwamazwe besiyathenga impahla bezingenisa emngceleni engavunyelwayo bebalekela iboda lapho kuzothi abafunakala ama-certificate lawo khona. So kuzaqhanisa kakhulu inani lama-smuggled goods njalo futhi lobumenemene lokulimazwa kwabantu nje edangeni sebebanjwa izigebengu ethathelwa imali kakhulu omama bebalekela le ndaba. Kungayithaa indaba leyo futhi iyathinta futhi indaba yamapasipoti ukukhuthula kwentengo yamapasipoti. Kutho ukuthi ngapha abantu sebekhala ukuthi asisawodi elizweni ngale ipasipoti sikhuphukile umuntu sokuyamele ayiqume edangeni.
Kahle kahle kuyini okuyabe kuhlafunwa emhlanganweni lo?
Asiwafakazi labo sibone nje kuwumbiko ophume khona ke kulenjini ukuthi kuthiwe okwakathesi abantu bengaqhubeka besebenza bengalandelelwa mthetho kusakhulunyiswana bhata silahlawufakazi into esiyibone nje ezestori. Njengobona silomhlangano kusasa ngo-half past 10 City Methodist Church laphana ukhona 11 then Joshua Nkomo sizama ukuthi udumisani uncube omelele ihlandla elakhethwa ngumongameli okuthiwa i-SMEs Advisory Council uyibhodi memba yakhona ngale. So kusasa sifuna khona nachasisela abantu ukuthi yena njengomuntu omelele abantu abalamabhizinisi asakhulayo indaba leyi izalimaza njani abantu. Sibese sicela ukuthi sicela uhulumende asilalele abuye ebantwini ezwe ukuthi sikhalaza sisithini. Njengoba ngishile ukuthi abantu abaningi sebesehluleka ukuthi bayethenga impahla kathesi kutho ukuthi-ke impilo zabantu abaningi sesengcupheni bazehluleka ukuthi babe le mali yama-school fees.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni obexoxa ecingweni lo standekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Wezemidlalo sixoxa lo ezotshisa sibanda ngemidlalo yeAfrica Cup of Nations eqala ngempela viki.
IAFCON ke njona uyazi iyaqala ke ngomgqibelo kwenale ke iviki buyayo uhlanganisela ke amaqembu lana ke ayikhona le ku World Cup ledlule eQatar njalo ke umdlalo omkhulu wona lo Ivory Coast ku group yabo group A lapha na yokhalela ukuthi uzaba umdlalo omkhulu ke idlala Nigeria le Equatorial Guinea kanye le Guinea Bissau ngeke ke esingathi ke isibaya ke sinzima ingalane yangkhona ke izaba inzima le ungazi ukuthi part wa lamaqembu azaphumela yiphi ngoba ke iNigeria ke singani si jile sizokhangana ngale group E kule Ghana, Egypt, Cape Verde le Mozambique ukhale uthi Egypt, Egypt le Ghana zingaphambili. Egypt yakwazi ukuthi kulomdlalo ke odlala ke Liverpool othoma Mohamed Salah usevele sekhona ngale sefikile. Ukanti group C kulo Senegal, Cameroon, Guinea le Gambia. Nxasikhale sikhalele ke umane sibonile babudube khona ngale ke kibe ekhaya eSenegal evula ke istadium sakhe inkundla yezomdlalo enkulu yakhile ngemali yakhe isikhomo sakhe kale ukulake uzahlupa kakhulu kwena lo mdlalo ku group D kule Algeria abathikalela ukuthi bathi yengani iqinile ke lo nyaka babona ngani yengahlupa ke Algeria ngakhala ke iqine kakhulu le Burkina Faso, Mauritania le Angola ukhalelwe phakathi kwe Algeria le Angola ukuthi zidlule ku group E kule Tunisia imali labafana bafana be South Africa le Namibia ukhalelwe ukuthi ke lezi ke iTunisia le mali yizo ngakhathaza kakhulu ke eMzansi Afrika eMzansi Afrika la ikhona apho singasuthi yozala ngkomono yokugcina ke iMorocco enza kahle kakhulu kule mdlalo ke omkhulu World Cup ku group F yona ke ibile Congo iZambia le Tanzania lingakhohlwa ukuthi ngapha eSouth Africa sine team ke ezintathu iSouth Africa bafana bafana iZambia kunye le Namibia yikho lokho kukhona emidlalo le ezayo emkhulu ke AFCON ka 2023.
Ye kodwa wabona njani amaqembu eSouth Africa aza kwenza njani?
Engikhalele kakhulu yibafana bafana eSouth Africa kodwa ke ilabe ke group E yakhona ile Tunisia le Mali zi team lezi zombili ke amaqembu aqine kakhulu kodwa bafana bafana siyakwazi nxa kunje umdlalo ejwayele ukwenza kahle ngibona ngani ngahlupa ngazi ke iNamibia njalo kodwa ke eZambia lapho khona lakho kunzinyana kule Morocco iMorocco uyibonile babudube eSouth Africa khona ngale ke kwakuqala zafika khona emidlalweni le ama semifinals e World Cup Qatar ingakhathaza la kakhulu kodwa ngesikhathi ukuthi Zambia izenza ngcono.
Siyabonga kakhulu ezothisa sibanda. Sokusikhathi sokubingelelana.
Sabonani mina igamanye unalena wakomdeme ekhaya mbuya eBridge ehunga komazibili mbinyelela umama onzalayo uselina mdeme obuyayunga kanye nobaba onzalayo uthumele mdeme uyayunga laye mbinyelele njalo lo nkosikazi uthabiso mdawu oseunga laye ngiyabonga.
Sanibonani ngibingelele kubalaleli be Studio 7 thanda ukubingelela lonke isihlobo obathandekayo ngokukhulumayo ngumqondisi Inkomo from Enkayi thanda ukubingelela bonke abesihlobo zami eSouth Africa Inkomo family yonke jikelele ngibingelele abazali bami uResistance Ncube Sanelisiwe Ncube uVigilante uDudu Ncube bangaphesheya kwezilwandle khona le ngase UK ngibingelele nomama ongizalayo ekhaya eNkayi esigabeni sasenkuba bingelele lengane zami uJunior bingelele uDereni bingelele uPrincess eGoli osebenzela ngaseRand Fountain ngithi ngithanda nonke ngiyabonga nami bye.
Salibonani balaleli ba Studio 7 ukhulumayo eBrighton Sibanda wematopo ngithanda ukubingelela kakhulu unkosikazi wami uGugile Ncube ngibingelele abafowethu bonke omaji ngibingelele izihlobo zami zonke kakhulu esezimbabwe lesi-South Africa ngibingelele abangani bami bonke kakhulu ngibhokela unkosi lami Ncube u-Ashton Leya bese ngibingelela bonke nje bonke labangani bami kakhulu engafunda labo i-White Water ngibese ngibingelela abafana bami engisebenza labo Ishmael othamsanqa o-Israel. Ngiyabonga.
Salibonana studio
njani lonke ngezindawo ngezindawo. Ukhuluma ngoCornelius Ncube Chapo uzodamba ugaja wonke likaNtasi okuzalwa nzalo enkaya esihlengeni kozoza. Thanda ukubingelela umama uMambano onamandla. Bingelele ngisuke lapho ngiye enkaya center. Bingelele umntanami uMinenhle lapha khona. Ndiyalithanda kakhulu. Kulisele okhulu wami uPretty Mbano osindeya lapha eMkharandoda. Ngithi ngiyakukhumbula kakhulu. Uyaphila kodwa msendo oluphahla. Ngiyabonga.
Yes, abakhulu lihlale lidumeza phela ke imlayizo yenu siyayivala khonapha emoyeni. Olivelisa ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.